Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 10 Livido 2021 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umkhankaso wokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine yokuzivikela ukuthelelwa i-coronavirus uqhubekela phambili emadolobheni wonke aseZimbabwe okugoqela koBulawayo.
Sicela ukuthi kube lokucaca ukuthi ivaccine abantu bayathatha yini kumbe abathathi, njalo sicela ukuba kwazi ukuthi bakuhambisa njani ngodaba lolu lwevaccine, ngoba abantu abaningi bangani bayesaba ukuhlaba le ivaccine ngemva kwezinto ezithize ezike zakhulunywa ngayo okuhle nokunye.
Uhulumende uxwayiswa ukubana aphumele indlela ezigqaquleyo njalo ezimgcwele emsebenzini wokuthenga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Uhulumende weLetho South Africa usekhethe ikomiti ezahlolisisa zonke incwadi zokuba selizweni eziphiwe izizalwane zakwamanye amazwe okugoqela abeZimbabwe isukusela ngo-2004. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labafunyenwe bele-COVID-19 lababulawa ligciwane leli liqhubekela phambili lisehla eZimbabwe kumaviki asanda kwedlula. Kunje kufunyenwe abangamashumi edlula amathathu 32 belalo, labulala ababili ngasikhathi sinye. Njengawo wonke amadolobho elizweni, umkhankaso wokuhlaba abantu ijekiseni eye-COVID-19 Sinopharm vaccine yokuzivikela ukuthelelwa i-coronavirus uqhubekela phambili koBulawayo. Lolu hlelo luqhutshwa emakilinika amane agoqela iMaqhawe Clinic, eMakhandeni, leprincess Margaret kanye lesibhedlela sempilo. Ngokutshona kosuku lwayizolo bese kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezine 4,000. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekuqhubekeni kohlelo lokuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo eZimbabwe, ijekiseni ye-Sinopharm vaccine evikela kumkhuhlane we-COVID-19, abantu abakhangelelwe ukuba sebehlatshiwe bagoqela izisebenzi zempilakahle, intatheli zindaba, amalunga edale lePhalamende, izisebenzi zeZimbabwe Revenue Authority iZimra kanye labemthethwandaba. UMnumzana Sabelo Lunga umongi uthi ubona kulicebo elihle ukuthi bahlatshwe emaklinika aseduzane labo.
Lokhu ukuthi uhlelo solutholakala emaklinika aseduzane kuhle kakhulu, ngoba akufanani lokokuqala lokuyana ukuthi ababehlaba abantu bebehamba bebhoda emaklinika. Khathesi susazi ukuthi uza kuqonda ngaphi, njalo alusokeli ukukhuthe uhlelo ngoba nguye abuzikhethela ukuthi uyehlaba nini ngaphi. Njalo umuntu ulaso isikhathi sokuthi ecabangisise ebone ukuthi uyafuna na ukuhlatshwa kumbe cha, hatshi ukuthi nqa bengabuya sebengani bayamjuma secine ihlatshwa engazange ecabangisise. Khathesi umuntu lesikhathi sokuthi ecabangisise azikhethele.
UMnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izina, uthi isinqumo esithethwe yi-council sihle.
Ti ama local clinics lapha koBulawayo bayahlaba bayenza kuba ama centers ekusacha kungcono lokuyana ukuthi vele kuzonceda ukuthi abantu abantu abaningi vele bayahamba ama clinics ukuthi balatshwe. So bazobona ama youth workers ahlatshwa i-vaccine leyo kuzobangela ukuthi labo vele ukuthi i-vaccine seyifikile ukuthi bahlatshwe bazokwanisa ukuthi bahlatshwe linda ukuthi bayakwazi ukuthi bawonile ama youth workers ahlatshwe. Hayi, siyakubonga nalokho. Singenza njalo abantu kumbe futhi bazofunda ukuthi ivaccine leyana iyanceda njani.
UDokotela Mthabisi Bebe uchasisa indlela lolu hlelo oluqhutshwa ngayo.
I-vaccination program yaqalisa About 3 weeks ago, the Minister of Health and Engoye Njalo, the Vice President, General Chiwenga, is vaccinated. The local sector phase one, stage one, ye vaccination. That phase is vaccinated. Kona odokotela, amanesi, nomuntu wonke nje osebenza esibhedlela okuthiwa ama front line workers, lama police, lama soldier, siya vaccinate okwakhathesi. Sizangena ku stage two lapho siya vaccinate njalo ke abantu abadala abalemkhuhlane etshiyeneyo. Singaqeda lapho sisa vaccinate uzulu wonke. Ngakho ke abantu kumele bemelele isikhathi sabo ukuthi ba vaccinate kasi vaccinateni sizivikele emkhuhlaneni we coronavirus.
Unkosiyazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lephalamende uthi indawo ezine kobulawayo ezihlaba iJackseni le azeneli.
Uhulumende kufanele akukhangele ukuthi kulabanye abantu abangenelisiyo ukuthi bayefaka kulezo ndawo. Bengiye singaba lesicelo sokuthi nxa kusenzakala ngabe bayafaka kuma-local clinics onke. Ngoba ngibona ngani ama-local clinics akhona eduat level akula wadi engala i-local clinic. Ngoba kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bahlabe i-vaccine le ukwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19. Ukuthi ngakwenzakala khona ukuthi usho ukuthi akube uma ward wonke ongu-29 ukwenzela ukuthi wangona wonke umuntu enelise ukuthi ayefinyelela kuleyo ndawo ozizwa ekhululekile ngoba akufoselwa muntu.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda utshele iStudio 7 ukuba ubulawayo wabelwe amajekiseni azinkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu amabili i-13,200 nguhulumende. Ijekiseni le ihlatshwa kabili okutsho ukuba kobulawayo kumele kuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha i-6,600 kodwa kuphela usuku lwayizolo bese kuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezine i-4,000. Izisebenzi zempilakahle sezamukele isinqumo sokuba lamaklinika ahlabe ijekiseni e-COVID-19 sebethe lokhu sokubenza benelise ukuzihambela kulezi indawo ngemva kokucabangisisa kuhle ngesinqumo abasithathayo. Njalo sekulula kibo ngoba kuzindawo abangazifinyelela eduze lalapho abahlala khona. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhulumende uxwayiswa ukubana aphume lendlela ezicacileyo njalo ezimgceke emsebenzini wokuthenga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Le nkuthazo iza ngesikhathi uhulumende eseveze ukubana amankampani azimeleyo lawo asevunyelwa ukubana azithengele amajekiseni lawa. Inhlekele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule umbiko othi ilizwe selingene kuhlandla lesibili lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulihlandla eligoqela abafundisa ezikolo zemfundo yaphezulu zamakoliji lemayunivesithi kanye lababalisi bezikolo zemfundo ye-primary le-secondary. Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Henry Madzorera owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uthi kumele umsebenzi uphathwe ngonanzelelo.
Not providing information is breeding ground for corruption. For example, if they don't tell us how much they are paying for the vaccine,
khona ukuthi abantu basemnyameni ngokwenzakalayo kudala izimo zenkohlakalo. Umzekeliso unjengokuthi nxa bengasitshela ukuthi bawuthenga malini lowo muthi khona manje kwenza abe khona amathuba okuqhuba imisebenzi yenkohlakalo.
Isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, PDP, uMnumzana Ngqobizitha Khumalo, ukhuthaza ukusebenzisana kwazo zonke inhlangothi zempilo.
Sihlale ndawonye sibe lathi le-common approach kunto ezinje. Wenze ukuthi nxa siba lesinqumo sethu sisimanyane kuso, kungabi lalo anozathiwa khona lo uyaphambanisa lo uphume esibayeni zabanye.
Intatheli zindaba esebenza izimele uThafazwa Jikandiwa ugcizelela amazwi kaKhumalo.
Sicela ukuthi kube lokucaca ukuthi ivaccine abantu bayathatha yini kumbe abathathi. Njalo sicela ukuba wazi ukuthi bakuhambisa njani ngodaba lolu lwevaccine. Ngoba abantu abaningi bebangani bayesaba ukuhlaba le ivaccine ngemva kwezinto ezithize ezike zakhulunywa ngayo okuhle lokubi. So besicela ukuthi uhulumende asicacisele kundaba le vaccine ukuthi kuhambiswa njani. Thina njengama-citizens sifuna ukuba kwazi ukuthi i-vaccine abantu bayathatha kumbe abathathi bengathulisisi.
esethula umbiko wakhe wamaviki wonke kuntatheli zindaba ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo ele cabinet. Umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthi uhulumende uthethele linyathelo ngemva kwenhlolisiso enkulu kanye lokukhulumisana labamankampani asebenza ezimele.
The National Vaccine Procurement Fund will procure on behalf of the
imali ezizongeniswa kulesi sikhwama se-National Vaccine Procurement Fund yizo ezizosetshenziswa ukuthengela abamankampani asebenza ezimele la kumbe inhlanganiso imithi kulandelwa iziqondiso ezikhona ekwenzeni lokho.
Ukuze isebenze kakuhle limithi izalondoloza endaweni ye-Central Vaccine Stores phansi kwabogatsha lwabezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana. Kulandelwa iziqondiso zokugcinwa kwemithi endaweni eqanda ngokufaneleyo ze-National Cold Chain Guidelines.
Njengohulumende, uMchangwa uthi abamankampani lenhlanganiso ezizimeleyo bezokwanelisa ukuthenga leyo mithi ngokusebenzisana laye uhulumende befaka imali zabo esikhwameni se-National Vaccine Procurement Fund esizolondolozwa ngabogatsha lwezemali abayibo njalo abazothenga leyo mithi. Uveze njalo ukuba abohlangothi olubona ngokungena kwemithi elizweni olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe sebevumele ukusetshenziswa kwemithi ethi owe-Sinopharm le-Sinovac yakwele China, owe-Covaxin wase-India kanye lowe Sputnik V wase Russia. Kumavili amabili edluleyo uhulumende uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuhlaba amajekiseni kulabo abasebenzisana lozulu kakhulu ama frontline workers ngemva kokuthola isipho samakhulu amabili enkulungwane zamajekiseni 200,000 umuthi we Sinopharm ovele kwele China. Ingcwethi ezibona ngezamalungelo oluntu kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zithi iyabukeka imizamo eyenziwa nguhulumende ukumelana lobhubhane lolu kodwa kumele akwenze ngonanzelelo ngoba iziphathamandla zakhe zivame ukuthola ithuba lokuphatheka kumkhuba omubi wenkohlakalo. Kunje abomanyano wenhlanganiso ezisebenzisana labesifazane owe-Women's Coalition of Zimbabwe basanda kumkhuthaza uhulumende kunsukwana isanda kwedlula ukuba enze zibe khona indlela ezizokwenqabela imisebenzi yenkohlakalo lapho esevumela abakuhlangothi lwabasebenza bezimele ukuthenga limithi ye-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abantu abaningi sebelolwazi olujulileyo ngomkhuhlane we-COVID-19 owaqhamuka edolobheni le-Wuhan kwele China ekupheleni komnyaka ka-2019 wamemetheka emhlabeni wonke jikelele. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Kusasa kugqitshwa umnyaka selokhu inhlanganiso ebona ngezempilakahle e-World Health Organization yethula isinqumo sokuthi i-COVID-19 umkhuhlane oyesabekayo ozomemetheka emhlabeni wonke jikelele. Kukhanya engani abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe sebezazi indlela zokuzivikela kumkhuhlane lo noma kule migoqo eminingi eyokwenza lokhu. Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association uthi sebelandela iziqondiso zohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Abantu bathe beqalisa bakhanya ngathi abakuzwisisi kodwa thina sebekuzwisisa. Abantu sebehlonipha izihlonipho zakhona zokuthi bahambe bevale amamaski lanxa kulabalotshana bangakakuzwisisi. Kodwa singakuthi ukuthi nxa sinanzela impilo yabantu yezakhamizi lo mkhuhlane uphambanise kakhulu impilo zabo ikakhulu ngapha kwezokuphila. Ngoba nanzela amabhizinisi amancane avaliwe ngama lockdown abengena ephuma angena aphume. Kodwa ke lanxa kunjalo abantu ngathi hayi bakwemukeli sokuyisa isikhathi sakhona sokubana baphi ngaleyo ndlela.
Umfundisi Raphael Mthombeni ohlala eDallas, Texas kule Melika uthi abantu bayalandela iziqondiso zokuvikela uzulu ukuba engathaphi umkhuhlane we-COVID-19 noma kunabanye abangafuni ukuvala amakhala nxa besendaweni egcwala uzulu.
Kube into emangalisayo sibili kakhulu ngoba okwandileyo yikuthi amazwe la anothileyo abe yiwo akhanya engahluthwa izinto lezi abe yiwo abazama ukuthi babuye la majekiseni lawo bese behla bathengisele kumbe banike labo amazwe la angela notho enkulu. Kodwa ke kukhanya ngathi kutshaye wona sibili kakhulu kakhulu sibili. Abanye bebesitsho nje khona lapha besithi bona abantu abafileyo nge COVID-19 badlula kachana ababulawa yi-AIDS.
So kuhluzwe amajekiseni athiyeneyo akuqela e-Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Sputnik lamanye ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Umnumzana Bekuthemba Khuthe ohlala entaba zinduna uthi ngale qiniso lejekiseni ye-Sinopharm iyahluzwa kwele-China yanikwa ele-Zimbabwe.
Kileli jekiseni asizwanga ukuthi lapha ekhaya balihlolile yini ukuthi liyancedisa yini uhlobo lomkhuhlane lo owe coronavirus entsha etholakala eSouth Africa njengoba bethi lo mkhuhlane usungenile lapha. Asikwazi ukuthi iyancedisa yini kumbe kuphongwenza nje kuphela izaba lokuthi kuthi abantu bahlabile kungalalutho olwenzakalayo.
Kodwa unkosikazi Nokuthula Sibanda ohlala eTsholotsho uthi kumele abantu bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Ivaccine leyi ayibulali.
Udokotela Ruth Labode okukomiti yezempilakahle edale lephalamende uthi aqakathekile amajekiseni okuvimba i-COVID-19.
Sukumande vaccinator ngoba i-COVID iyabulala. Yabulala ominista wenu ngubani.
Lokhu kusekelwa ngosikhutsamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital.
Kwenzela ukuthi ubhubhane lolu silunqobe kumele senze khona lokho okuthiwa yi-social distancing esingayenza kungaba kuyi-mass lockdown yelile umhlaba jikelele ngesikhathi sinye kuphinde kuvaccinate abantu yikho kuzasinceda kulolu bhubhane.
Isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 117 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 kusemelele noKips Dube.
Amapolisa adubule amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party emarathi amahlanu akade ejengisela phandle kwenkamba yebulawa yeCentral Police namhla ekuseni. Amalunga labi wabijengisela kulandela ukulandwa ngamapolisa ahlumileyo okwenziwe umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo izolo phakathi kwamabili. Umoyo ubikwa ubengekho emzini wakhe okugcine uqhamuka udlakela lapho amanye amalunga e-MRP abikwa besijikijela amatshe enkambeni njalo ichisa amathaya ezimota kwabotshwa abalishumi. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomoyo othi amapolisa amethisa icala lokushaya abanye babo indaba zinduna ngumvulo.
Engakutshela umhlaba kathesi lalapho engikhona emgodini wami ukuthi bengikhona enjini phakathi asikuthi bengekho ngathula zwi nganganyakazi. Kodwa ke bazama yonke imizamo, I think bathethe imizuzu engaba ngamashumi amathathu kusiya kwemine lanhlanu 45 minutes bemile bememeza begudluza iminyango beqoqoda emawindini bekhanyisa ngetorch. Kwathi ngemva kwalokho baphuma ke bahamba. Kanti umakhelwane usebazwile Nhlanhla ule number yabanye abe security yami wahle wabafonela. Ngasikhathana i-security yami of about 6 members bese befikile, yibo abafike bangikhipha endlini. Okusidanisileyo kumbe okusimangisileyo ukuthi la madoda ayenhlanganiso yami ye-security sebefikile, omunye wabo ureceive ucingo lokuthi endlini yakhe sebefikile but Nhlanhla laye ubengekho endlini ngaleso sikhathi. Sathi yebo sikubonile lo unqobanidonga bamdinga endlini yangibo yena ulalapha ahlala khona. Sathi yebo sikubonile ekuseni sasesitholeni iripoti yokuthi baye bafuza endlini kaChelimani wabatsha umongameli Mlotshwa laye inhlanhla kahlala endlini yangibo uhlala lapha ahlala khona.
Kathi manje labo kade bejengisela phandle kwenkamba yamapholisa eCentral bebengazi na ukuthi awubotshwanga.
Ngiyabonga baba Gande. Yes, amalunga ebandla lethu njengakhona ukuthi indaba bese spreadile ukuthi angibonakali bathethe ithuba lokuthi baye emapholiseni. Kakhulu bebesiyabuza ukuthi kathi vele okwenza nidinge kusuku yikuyini, kanti isikhathi esiningi amapholisa lawo ukuthi nxa imbova
athi siyakucela isentrali lapha buya namhlanje akade sokutshintshile kuyini ukubuya kwabe kusuku it has nothing to do with them wanting to arrest me but angicabangi ukuthi bekulokwenza lokuthi they wanted to kidnap me or they wanted to kill me so such people are not trusted because baningi asebanyamalalayo babulawa yi-same regime it's so sad that njengoba ngikhuluma lawe my lawyer is from esentrali kathesi ukuyakhangela laba abobuchwele bayathi ukuthi badinga mina lo pattern saba basingela okwenzakala entaba zinduna bathi sachama amapolisa ngiyahleka ukuthi mina ngichama amapolisa ngaziphi izandla
lo bekumunumzana namqondisi moyo umkhokheli webandla lemthokazi Republic Party ubekhoxwa ecingweni le studio 7 esendaweni engaziwayo imizamo yokuzwa imibono wamapholisa ngalolu daba yehlule njengoba bengadobi ucingo njalo bengaphenduli umlayo othunyelwe yi-Studio 7 ku-WhatsApp. Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Kangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane.
Uhulumende weTunisia uthi kubhubhe abantu abangamashumi amathathu lasiyagalolunye 39 abavela kwamanye amazwe ngemva kokucwila kwesikebhe sabo ngolwesibili bezama ukuchapha ulwandle lweMediterranean besiya esihlengeni seLampedusa e-Italy. Kuhlengwe abafika phose amakhulu amabili i-165. Idale lephalamende yeMelika eLady House elikhokhelwa ngamalunga amaningi awamademocrats livumele umthetho wokukhuthaza abamela amalungelo ezisebenzi kulandela ukwehluleka kwawo emthethwandaba eminyakeni edluleyo kodwa kungenzeka ukuthi kwehlule ukuthi ube umthetho njengoba idale le-Senate lapho okulamalunga amaningi awama-Republicans lingasoze liwuvotele.
Uhulumende weSouth Africa usekhethe ikomiti ezahlolisisa zonke izincwadi zokuba selizweni ezaphiwa izizalwane zakwamanye amazwe ukugoqela abeZimbabwe kusukisela ngomnyaka 2004. Le komiti ikhethwe iluka njalo indaba zasekhaya kweSouth Africa njalo isihle yaqala lomsebenzi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweSouth Africa.
Umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtshwaledi uthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuthi seziningi izehlakalo ezivela obala zabantu abalencwadi lezi esemthethweni kodwa abazithole ngudlu. Uthi ama-permits la azahlolisiswa abalisa ama-permanent resident permits, corporate visas, business visas, critical skills visas, retired persons visas, citizenship by naturalization visas, lama-study visas. Uthi likomiti iphiwe inyanga ezintathu ukuthi yethule umbiko wayo wakuqala ngalokhu eyabisi kwenzile.
There will be repercussions on officials within the permits section. Who
is Patamandla ezikhiphe amapermiti la ngudlu lalabo abawathole ngudlu bonke bazawukhomba olotshwala.
An irregular document will follow the Immigration Act to retrieve the document from such person.
Lobanje kwele South Africa bebaningi abeZimbabwe abaselizweni ngokungekho emthethweni baningi njalo abangena elizweni besebenzisa amapermiti la abaliweyo. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi bayamukela lihlolisiswe njalo bakhuthaza ukuthi kungashukunyezwa labo abalencwadi abazithole ngokusemthethweni.
Siyakwazi ukuyafika abantu abafika 200,000 abathola ama-special permit. Labo bantu kabakho phakathi kwalolu phenyo, yikho sicela ukuthi abantu bengethungi. Kodwa ke labo abathola ama-permit ngendlela engekho emthethweni, mhlawumbe abanye ababhadala izimali kuzikhulu zeminyango wangaphakathi, kuzenzekala ukuthi ama-permit lawo adatshulwe. Kungenzeka futhi ukuthi abantu abanjalo bengasavunyelwa ukuthi ba-applyele ama-permit.
Yesikhulume senkosi yakwamthokazi kulelani lobhengu lakukhumalo umnumzana Bonman Khumalo uthi baphakathi kokuhlela umhlangano lomqondisi ogatsha lwendaba zasekhaya befuna ukuzwisisa kabanzi ngalolu daba ngoba sekukaningi kutholakala ukuthi inhlolisiso eziningi zalolu gatsha zigcina sezingathi zihlose ukuzingela abantu beZimbabwe.
Asikwazi ukuthi kathi impi leyo isingeyani ngoba thina isiphatho indlela esiphethwe ngakhona njengoba ngisho songani singama-foreign edlula ama-foreign kanti obabamkhulu balilwela leli lizwe ukuthi abelungu bafaka kuphi ibhoda asifuni ukuzingelwa okungathi kukhona esikutshontshileyo hhayi ungazwathola lolu cimbi luyafakwa khona le-Pied Bridge sifuna-ke sibuze ukuthi kathi kwenze njani.
Abanye balensolo yokuthi kuzathiwani ngemali ezakhitshwa yilabo abathola ezincwadi nkudlu ngoba phela bazithola kuziphatha amandla zalolu gatsha lwendaba zasekhaya. Iningi lamaphemithi ensithala ahlawulelwa imali ephakathi kwe-10,000 kusiya ku-15,000 rand. Kodwa-ke lolu gatsha luthi ababhadale lezo mali babesazi ukuthi bephula umthetho. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo. Ele Botswana selamukele amajekiseni awuqala okulwisana nalo mkhuhlane we-COVID-19 vaccine afike ngolwesibili evela kwele India. Ele Botswana lithole amajekiseni angaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 azaqala ukuhlatshwa abeBotswana kanye labokuza abaguqela abeZimbabwe. Intelezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube uqoqelo ludaba eseHaveron kwele Botswana.
I-indizamtshina ebithwele umuthi we-COVID Shield ovela kwele India ifike edolobheni leHaveron ngolwesibili. Kube kule njabulo ngofika komuthi lo noma nje inani lembodlela liphansi amanye amajekiseni akhangelelwe ukufika emalangeni alandelayo. Ukufika komuthi lo kunikeza ithemba kwabeBotswana kanye labeZimbabwe bona sibibone inani eliningi labanye babo belahlekelwa ngumphefumulo ngenxa ye-COVID-19. Umsekeli kamongameli kwele Botswana umnumzana Slamba Tshogane uthi leli linyathelo lakuqala ukwamukela imithi eminingi ezayo yokulwisana legciwane le-COVID-19.
We are still waiting for more to come in 2 weeks' time. And even more...
Silinde enye imithi ukuthi ifike emalangeni azayo. Kuzabe kuyimihlobo yemithi etshiyeneyo. Lokhu kuqala. Njengoba besitho, uhambo lude luqala unyawo lokuqala.
A journey of 1,000 miles starts with a step. So this is the first step.
Umuthi we-COVID Shield ufika ngesikhathi leBotswana lisenzekeni yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 wona osumemetheke okwamagama. Uhulumende utshelwe ngamathe ngendlela egcwane leli elilumathe njengomlilo weganga ngemva kwekhefu lekhisimusi selibulele abadlula amakhulu amane i-413 ngesikhathi esifitshane. AbeZimbabwe labo basele bebambiwa ngaphansi ngendlela egcwane leli elimemetheka ngalo kweleBotswana selithethe imiphefumulo embalwa yabanye babo. Umnumzana Stanley Ncube esinye isizalwane se Zimbabwe esihlala eHaveron uthi kuyancomeka ukuthi umuthi we-COVID-19 usuze wafika.
Siyamukela iindaba ezijabulisayo kakhulu ukuze ukuthi ilizwe leBotswana seliyamukele i-vaccine. Njalo into emnandi ukuthi uhulumende usesitshelile wamemezela ukuthi uzasinika sonke i-vaccine kungakhathalekile ukuthi siphuma kuliphi ilizwe. Ngoba into ebuhlungu ukuthi abantu bakithi abaningi baphelile bakithi. Baphelile abantu abaningi bahlala bebodwa. Umuntu uyagcina etshona eyedwa endlini. Kuze kuthi umakhelwane wazi kakhuluma ukuthi hayi kulomuntu weZimbabwe lakithi ofele lapha. Yikho ke kade sikule themba sibili ngoba lanxa ebuyile ama-vaccine amalutshwana kodwa siyakwazi ukuthi uhulumeni ubhizi uzasinika lawo ma-vaccine nxa angatholakala.
Uhulumende weBotswana uthi ulinde ezinye indizamtshina ezafika emalangeni alandelayo zeletha eminye imithi kungamajekiseni afika inkulungwane ezingamakhulu i-100,000 emavikini amabili alandelayo. IBotswana ibika ukuba izasebenzisa imihlobo etshiyeneyo yamajekiseni e-COVID-19 egoqela alungiswa ngenkampani ye-Pfizer, Johnson and Johnson kanye le-AstraZeneca. EleBotswana libhekane lesimo se-COVID-19 esiqonga ongelamkhawulo sekutholakale abantu abadlula inkulungwane ezingama-23 i-32,912 belo mkhuhlane lo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHaveron kweleBotswana.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPrasitis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.